Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu.
Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weKenya lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto. Uthi ke mukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba.
Ngibonile umama bayenzile iconference yabo already preparing for the Congress. Lapho ke abagcobe khona ubanga ngokubana abe nguye ozathumela ngo-2023. Ngabona nama-youth ukuthi lawo esengithi efana nawe kwi-conference yabo.
I-ZANU-PF yazise namhla ngomhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa mhla ka-26 ngomfumfu usiyaphela mhla ka-29 ukukhetha inkokheli. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa ususabalala kwezinye izigaba zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli womthethwandaba waphezulu owe High Court uJustice Sylvia Chirawo Mugumba walile kwamukela isicelo someli kwezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Skala esokuthi yathoniswa isuka enyekhaya ngokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni aletheswayo lokuthi wayephambanisa kusebenza kwamapolisa ababecubungula udaba lokubulawa kukaNkosazana Mo Blessing Ali ilunga lebandla lakhe ele Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Beatrice Mthethwa owenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights nguye ophanyeke lesisicelo emele uSkhala. Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wakweKenya lapho kubikwa kunqobe umnumzana William Ruto uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba. Amakomishina amane phakathi kwayisikhombisa asekela umnumzana Odinga kulolu daba njalo agcizelele lamhla kubana amnani lamavoti awabalanga ngefanelo. Emhlanganweni lenthethe lezindaba umnumzana Odinga yena osencintise kahlanu kukhetho olufanayo kodwa enganqobi ukwayise abalandeli bakhe kubana bengabangeli udlakela njalo balandele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezi zokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga no Uhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kuyukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho kungakapheli kube nakho lokho kuthiwa yiriran kodwa ukuze kwenzeke lokho esimene sifana nalesi yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga ngoba uma engamvuni ngokwe constitution yase Kenya ithi 50+1 esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokwe constitution uwinile kodwa ke uma kungajikwa lokho sokungajikwa ke yibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo ikantolo imvune kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuye kurirun kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeqa u50 kade kungeyikuyiwa nasekatolo kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirun so nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu baseKenya ababhekane nawo inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngomuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe
kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo singathi kukhona inobe kusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunganga
esikubonile ngokhetho lwaseKenya ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu ukweseka koOdinga okuye kwaphumela obala esekwa nguHuru Kenyatta ngibona ungathi kulukhinya bezile ukhetho lwakhe uOdinga ngoba kube sengathi yena usengoweqembe libusayo uRuto ungathi usesiza engathi usesiza eqhamuka kuqembe livele lifuna ukwengena engathi phecelezi opposition khona lokhuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta bayebe bona ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo siphinde sibuke ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu uma ubuka uOdinga encintisana noRuto uRuto usemncane kakhulu ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti
umnumzana unsenzo nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzoxoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 esejohannesburg kwele south africa Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa usubulele abantwana abafika amashumi ayisitshiyagalombili abangamakhulu amathathu balaliswa yiwo phansi. Uhulumende usola umemetheka komkhuhlane wendingindi lokhu kwabenkolo yesipostoli eManicaland esithi yibo abangahlabisi abantwana babo ukuzivikela emkhuhlaneni lo njalo kabelaphisi labo abayabe begula. Amanye amadolobho aseZimbabwe asehlezi elungele ukubana nxa umkhuhlane ungendingindi lo ungafika kwezabo izigaba batholakale sebewulungele. Kobulawayo umqondisi wezempilakahle kukansili yaleli dolobho umnumzana Charles Malaba uthi sebelungele ukumelana lokumemetheka okungaba khona kumkhuhlane wendingindi ngokuthatha amanyathelo athile. Wabuya waxwayisa izakhamizi ngokuhlanzeka ukuba nabazivikele kweminye imikhuhlane ikakhulu owesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kulezi nsuku. Umalaba uxoxa loGaina Gumede Saidi owestudio 7 ngalolu daba.
Kobulawayo owakathesi ke singakatholi amakhesi endimini but siyazi ukuthi indimini siqhamukile elizweni kwezinye izindawo zendlizwe. Kodwa kobulawayo kwakathesi esibabeni sandla ebe singakatholi amakhesi.
Lenzani ukuthi lizilungiselele ukuthi nxa ingaqhamuka kobulawayo lilungiselele
okuqala ngathi vele ezi-health department sihleli sivele si-alerti siremzamo ukuthi simele ukuthi siyazi ukuthi imikhuhlane ingaqhamuka anytime so ukuthi ama program yele abe ekhava noma ukuthi nxa umkhuhlane waqhamuka usithole sizilimpelini. Kodwa lokho kwenzakala ukuthi engavele khona ama program nxa sekude ukuthi sekule umkhuhlane seqhamukile kwezinye indawo within ilizwe.
Kulalaba abathi bona abahlabisa abantwana ingxenye ngenxa yenkolo zabo, lenzani ngabo labo abantu? Ngoba kukhanya kumemetheka kulabo abantu abangahlabisiyo abantwana ikakhulu.
Ye, hayi, siyazama sele ukuthi sibakhuthaze labo bona, especially abantu bakhona abantu abamachurch amanye athi bona abantu babo abangamenanga bahlaza. Kodwa siyazama ukubabona ukuthi sihlobolo khona ukuthi sizama ukuvikela abantwana. Asithithi kwengaphambani sele ekholweni nabo, kodwa impilo zabantwana ziqakathekile njalo sibanazele futhi nxa abantu babo sebethe baba lomkhuhlane ugcina usungena kwabanye abantwana laba abangasukophathesiphechiyayo. So wokuthi sibilayo njengoba sazi ukuthi ukushintsha ukholo lomuntu kuphile komuntu ingqondo yomuntu kunzima, kodwa vele asidinwa njengoba sile sisebenza khona asidinwa ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi bakubone ngelihle elithiyenyeo ukuthi senzela abantu ababo ishebiya omkosi
bese sitshintsha lapha sesihamba ngendaba zamanzi. Amanzi koBulawayo kulezi nsuku khanya ayaswelakala, ayahlupha. Lokhu kukhathaza njani impilakahle yezakhamizi zakoBulawayo?
Kubehlupho olukhulu kakhulu ngoba yazi amanzi vele aqakathekile nxa sikhangela indaba zokuhlanzeka. Ngoba nxa abantu besendaweni engahlanzekanga kunako ukuthi siqhamuke imikhuhlane, especially imikhuhlane esifude leminye nje ukuthi imikhuhlane ukuthi abantu abasagezi, abantu abasuthi bagcine indawo zabo, amathoyilethi, izambuzi zihlanzekile. So khona kuyana kuya-expose abantu kumkhuhlane, especially imikhuhlane yesihudo. So esikwenzathi nayi department sigcina ngokuthi sikhuthaze abantu imfundiso yokuthi asitshanxa amanzana la amaletshana bengathola baphathe ngohle njalo kuzama ukuphephela amaletshwane nxa sebenawo aphathe ngohle. Ngoba tshiyaukuthima abantu amanzi sephonga ukuthathwa sigcina emakhonteneni lapho bhale ukuthi nxa ephuma ezimpompini kwanelisa amazinana adevuke eqondile ehlanzekile becine bewacontaminate bona becine siba yilesifo futhi sesezile mkhuhlane. Ngoba vele abantu amanzi akhona ayabe emalutshwana, so kuthole ukuthi asesetshenziswalo khona ukuthi ezinye indawo zisala zingasagiliswana njengamaizambuzi njalo abantu bengasahlanzekanga emkhuhlane naba.
Mnumzana Charles Malaba ngumsekeli kamqondisi wezempilakahle kumanisipala wakoBulawayo. Limuse xoxa lapho logayena Gumede Saidi owestudio 7 ngocingo ekoBulawayo. Ibandla lezanu-PF lazise namhlanje ukubana liza kwenza umhlangano walomkhulu owe-Congress kusukisela mhlaka-26 Mfumfu kusiya mhlaka-29 lapho elizakhetha khona umkhokheli walo omutsha kanye lamalunga e-Central Committee. Lokhu kwaziswe ngumqondisi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Obert Mpofu. Umhlangano lo uza ngesikhathi kubekwa kulokudonselana okukhulu phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngothi singabona uChiwenga incintisana nalo Mnangagwa na kulomhlangano la edinga ukubana umkhokheli weZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma waqala ngokumbuza ukuthi kuyini sibisibili abakukhanyeleleleyo kuCongress yabo leyi.
Ikhanyelele ukuthi bona sozakuthi akuhle njengoba ubona ukuthi mathina silibandla elihlelekileyo elenzinto kuhulumeni ngendlela okumele kuyenziwe ngayo. Asidlala amaqhakelana, sidlala izinto ezihlobana. So bonke nje okumele kwenzakale ungabona kusizakala ngendlela eqondileyo. Akulalutho oluzabuya lugobe kumbe luphuma ngendlela engayishiyo, ngoba thina silibandla elahlele kazidele from ukuzala ngesikhathi ngokuthi engizofikeleka isikhathi kuzulu sesesizayo.
Emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu-first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Sisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angiboni ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba ukuthi kanti asezigcinele eligcekeni yedwa esithi kona i-candidate yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phambi phakathi kwabantu kuzabe sokuvele ngabe ukubana kuthinte izinto. So angiboni mina ngoba imisebenzi yabantu abafuna ukuthibele because i-division ebandleni le-ZANU-PF. Sibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparation for the congress. Lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ukubana abe nguye ozathimela ngo-2023. Sabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana nayo kwi-conference yabo preparation for the same congress naleyo. And I'm sure ama-overtrends abalandelayo ku-conference yabo, I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo, ngoba thine saba nokhetho lama-overtrends kuma-district etapa. Abaningi bayenzile ama-resolutions abo bonke beqale bathuma le resolution ale yokuthi zona come 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela ya kuma-elections zona lawo.
Ulilunga le-Central Committee ukhangelela ukubuyela yini kule committee, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-Central Committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidinga ngayo ngabantu abe-province e-Bulawayo. So ngangibona ukuthi bane-enemy engaphazamisa khona lokho.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-ZANU-PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxoxa njalo lengcethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Angiboni ukuthi banenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuyana esikujwayeleyo. Nalabo abazangena ezihlalweni bathi bayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi, singelazibhedlela, singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akulalutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe oluzazalwa khona.
Kule mbiko sitshona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababa uChiwenga lo uMnangagwa, lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula, ubona uChiwenga encintisana lo uMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho. Akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo ZANU-PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka. Ngakho-ke akukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kunokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe. Kodwa angiyiboni into yakhona isiyakwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President ephakamisisa nje sithi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe ngifuna ukungena uyabeza nominethwa kusemanje kusekubonakala ukuthi kumanjani, kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa ku-Congress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona esima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angekuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kamza ngabe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso. Kodwa-ke njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa-ke ngizama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le engutena ivunyelwe isisekelo sombuso nxa ngabe kuyile kunyaka ozayo. uzaba nzima kakhulu, kungaba ngukuthi iZANU-PF iphatheke phakathi ijulile. Angiboni ukuthi iyabifele uncedo akasamandla akanakuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqinise iZANU-PF ngale kuka-2028 kuyabe sokuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi liza guqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukhona kancane, ngabe kwakukhona ngabe sasa kubona kudala eminyakeni engu-42 besesihlalweni. Ngakho-ke kuzabe kuyikhona lowo press kujwayele ukuthi lapha lalaphana kuyenzela lokhu nalokhuyana, kodwa ebantwini abaningi izigidigidi zabantu asoze zithintwe yilokho okuzakwenziwa ngale, ngaphandle kokuthi kuphela zihlupheke okwedlula lokho okuyikho khona. Asivumeni ukuthi soluhanje uhambo alisilubonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidikeka liyamsebenzisa likalutho ngenxa yalezo ndawo ma-policies okukhulunywa ngawo. Ngakho-ke ngangiboni ukuthi kuzaba nenguquko kuma-policies lawo ze kukethwe impilo entsha ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yiqembiso nje ezingazali lutho.
Live talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubhalisela ukuvota nganye lokuthi bathini ngempumela yokhetho lwakwele Kenya olusanda kugqitshwa. Uhulumende uthi usezakhangelisisa ukukhuphula isigaba seholo lezisebenzi zakhe esibhadalwa ngedola leMelika esama allowances kanye laleso sigaba esibhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo wezemali. Izisebenzi zona lokhu ziqinangela ukuthi zifuna iholo lazo lonke libe lidola leMelika ngoba indleko yonke yempilo isihlawulelwa ngaleli dola. Izisebenzi zikahulumende lanxa zisamukela isaziso sikahulumende lesi, ingxenye iholo lazo elibhadalwa ngedola leMelika zona zithi ngabe lonke iholo langkhona lihleli libhadalwe ngumqhatshi ngedola leMelika, hatshi ukuhlanganisa leZimbabwe elingasasebenzi endaweni eziningi zelizwe ezitolo lakwezinye indleko zempilo. Umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumele senhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH, uthi bafisa ukubana iholo lonke baliphiwe ngedola leMelika.
I-government yathiizosifakhela izozamausifakhela i-USD amadola e-Amerika bonga ingasifakhela ama-US dollar siyakubongela kukhana, but izoseithi izofaka enye imali ama-RRTGS enye ama-US dollar, kodwa thina siyaqhubeka phambili sithi hayi thina sifuna imali yonke leyana ibe ama-US dollar nikho ukuthi sikhwanise ukuthi siphile kuhle.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqathelana wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association uthi kulecebo elihle, kodwa kumele kube lesiqiniseko sokuthi ngokwesikhathi eside lokho okwenziwa nguhulumende.
Ngibona abantu abaningi bazayimukela ikakhulu nxa ikhwezwa nge-US dollar. Kungenxa yokuthi into eziningi esesizithenga kuma-services lento esizithengile ezindlini sezithenga kakhulu ibasis sisiba yi-US dollar. Kodwa engabe sengikwesabela ukuthi uhulumende engabe kambe ulayo imali uyenelisa ukusustaina i-US dollar salary leyo na, ikakhulu considering ukuthi inhloso yabo ibingeyokuthi bekhangele bebuthelele izimali ukuthi senelise ukuthi sihole imali khona ukusiholeza ngokwesikhathi eside.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli seyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS. Yena-ke upha umbono wakhe ngaleli nyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende.
Umbiko Mthuli lo Mamvima basinikeza wona njengabameli bezisebenzi okuthi bazakhuphula imali ye-US dollar ngo-September, babuye bakhangele behlaziya leyi RTGS isitshengisa ukuthi uhulumende usaselo mango omude phakathi kwakhe lezisebenzi. Besicabanga ukuthi umhlangano lo ngokusondeza eduzane phakathi kwezisebenzi lo hulumende, pho uhulumende kafuna ukubona ukuba izisebenzi azenelisa ukuphila.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lowezisebenzi zikahulumende umnumzana Larry Mavima batshele abameli bezisebenzi emhlanganweni oqhutshwe ngamaviki edluleyo ukubana basahlolisisa umcabango wokukhuphula iholo lazo ngenyanga kampandula kanye lokwengeza isigaba seholo elihlawulwa ngama-RTGS. Uhulumende uthi uyaqakathekisa impilakahle lenhlalakahle yezisebenzi zakhe, kodwa inkinga isuka ibe ekuthini akenelisi ukuthola idola lemelika lula elenela uholisa izisebenzi zakhe. Uthi kodwa uzakhuphula isilinganiso semali yama-RTGS kusiya ngokuthi umuntu vele uthola malini izisebenzi zikahulumende zamukele lumbiwo. Ngemibono ehlukeneyo abanye besithi leli linyathela elingelaqiniso mbaveleli, lale imali efakwayo ilidola lemelika ingelabizo ingeyama-allowances kuphela okungenzeka ukubana ivuke ikhitshiwe loba nini. Kunje sihlala zisethusela ukukhalala umsebenzi ngoba iholo lazo lingahambelani lentengo esezitolo layo yonke indleko yempilo. Inhlanganiso ye-Business Economic Empowerment Forum, BEEF, encedisa abantu ukuqalisa amabhizinisi atshiyene aguqela ukulima, ukwembala, ukuthenga lokuthengisa. Kumaviki edluleyo babe lethuba lokuqhuba imihlangano yemfundiso besabelana labalimi ngendlela zokulima ibilebile. I-BEEF yona ipha abalimi inhlanyelo ngoba yiyo evame ukuba lentengo ephezulu lolwazi lwendlela zokulima lesi silimo. Ukayina kumete saithi we Studio 7 ubelethuba lokuxoxa lomqondisi wale inhlanganiso unkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla echasisa kabanzi ngolinywa kwebilebile.
I-BEEF yaqalisa ngokuqalisa kwahulumende lo omutsha eZimbabwe, njalo yinhlanganiso eyabunjwa ukuthi imele abantu kumabhizinisi ngendlela ezitshiyaneyo, kuba futhi befinyelele ukukhuluma lohulumende ngendlela ezinhle. Inhlanganiso ye-BEEF ikhuthaza amabhizinisi amaningi. Ngaphandle kokulima, sikhuthaza ukuthi abantu abakhangele i-tourism, i-manufacturing, i-mining njalo nendaba ze-procurement. And endabeni yokuthi sikhangela bomama, sikhangela bomama abo-youth namadoda, anyone okubhizinisi simkhangele.
Ungasitshela ngamafitshane ngemihlangano elibe layo kule iviki ephelileyo, belihlose ukuthi lenzeni?
Inhlanganiso yethu ye-BEEF ebesilayo ebulawayo laseKwekwe leHarare besikhuluma ngendlela yokuthi abantu bengalima njani ibilebile langentengo yayo lokulithengisa ngaphandle kwelizwe.
Ungathi kungani likhetha ukukhuthaza abantu ukuthi balime ibilebile?
Ibilebile kuze silikhethe yisilimo esingcono kakhulu, njalo asibizi izinto eziningi ukuba lilinywe. Lingalimeka lingalandlelo eziphezulu kakhulu, njalo futhi liyafuneka ngaphandle kwelizwe.
Singathi esikhathini esiningi abalimi bakhala ngokuncediswa ngenhlanyelo lokunye okunjalo. Lina njenge-Business Empowerment Economic Forum libancedisa ngani?
I-BEEF incedisa abalimi ngokuba subsidizela inhlanyelo, ngoba inhlanyelo yebilebile iyadura.
Ubona abantu belwemukele njani uhlelo lwenu lolu olokulima ibilebile elilukhuthazayo?
Abantu bayathokoza kakhulu ngendaba ye-BEEF ngoba sesihlanganise abantu lohulumende, njalo sakwanisa ukutshintsha amanye amapolicy kumabhizinisi lama-industry lapha eZimbabwe ukuthi abantu besebenze ngendlela.
Lo-ke ngunkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane agotshela okukulima.